sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuSibandlela 2025 ngotaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ongameli webandla le-CCC usemise usengezo chabango ukwenza loba yini okuphathelana lebandla.
Icele lebandla le-CCC elikhokelwa ngosicamfundo Walshman Ncube namuhla limise umsebenzi wokwesikhatshana ozithi ngonobhala jikelelo webandla leli umnumzana Sengezo Chabango.
Ithuba likhulu kakhulu nga uqhathanisa la kwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana, kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kweleMozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho lwaqhutshwa nyakenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe esithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Kuvaleliswa owayengumongameli weMelika uJimmy Carter eWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Icele lebandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngosikhulumfundo Walshman Ncube namuhla limise umsebenzi wokwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Chabango. Ingcwethi zithi uChabango sephelelwe ngumphako, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuveza sobala ukuba uChabango loNcube kabasaboni ngasolinye njalo kuqhubeka kulokungazwisisani kubandla eliphikisayo. Icele le-CCC elikhokhelwa uNcube lilobe incwadi lisithi uChabango ubesephula isisekelo salo lisithi lizamthonisisa amacala akhe kumalanga alandelayo. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Phumlani Sibanda.
Umongameli webandla le-CCC uProfessor Walshman Ncube usemise usengezo Chabango lo owayezithi ungumabhalane jikelele kubandla le-CCC ukwenza loba yini okuphathelana lebandla. Umiswa ngemva kokubonakala eqhubeka ngokwenza imisebenzi engekho kuzinqumo zebandla njalo lakho kungaziwa ibukhokheli.
USibanda ugcizelele esithi imisebenzi kaChabango isifundise ibandla eliphikisayo ukuba lilungise isisekelo salo.
Uzaqhubeka emi kanjalo icala lakhe lize liye thonisiswa ibukhokheli bebandla.
Studio 7 ikhulume loChabango yena othe okwenziwa libandla le-CCC akukho emthethweni esithi sikhulume legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole. Usithole utshele Studio 7 ukuba kabavumelani lesinqumo lesi.
Umangalisayo ukuthi ekuqaliseni nje kuqala indaba yona leyi into esayizwayo ukuthi kupresident owe-CCC uzayenza i-rotation labanye bakhe. Kuthe sokuphakathi laphana sabona hayi akusela rotation ekhona, omunye sebaleka lesigodo. So i-CCC yasibuya kithi isithi izwisise ukuthi into enjalo kufuze ibanjwe njani.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenzakale kuChabango okumele bekwenze kudala ukuvikela ingxabangxoza esedayela ephalamende. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Tenda Isithole osebenza le-college the University of Zimbabwe. Amazwi la agcizelele igqwetha elilelwa ilungelo loluntu unkosikazi Jacqueline Sande yena othi sekumele ababandla aphikisayo bakhumisane umlotha.
ngayini kuloko kuhlupa unyaka oladlulayo sibona ukuthi uChamisa wathi yena okwe politics sechile sechelo Chabangu kodwa ukuthi ubona ukuthi Chabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi opposition engamisana lo ED ku 2028 kumbeni i opposition yethu iyabi iloko isenza isiba weak
uChabangu wazithi unginobhala jikelele waleli bandla ngemva kokhetho lomnyaka 2023 lapho aqala ukuxotsha abameli beparlamente labekhansili loba nje umnumzane Nelson Chamisa wazama ukulwisa uChabangu emadala eparlamente wehluleka ukwenza lokho okwahlekwa chiya ibandla le-CCC selicezuke phakathi uChamisa wahle wachiya isikhundla sakhe kwasala uNcube umnumzane Thandayibithi labanye ukuthi elinye icele lasala selikhokhelwa ngumnumzane Jameson Timba kusenjalo amalunga awebandla le-CCC edayele eparlamente abikwa esefuna ukuba umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2030 iphephandaba le-Daily News libike ukuba umnumzana Charles Moyo ozithi umela i-CCC eparlamente uthe bafuna ukuthi kuguqule umthetho umise ukhetho ngo-2028 umoyo walile ukukhuluma ngalokhu efonelwa i-Studio 7 isikhulumeli se-CCC kobulawayo uSibanda uthe lokhu kwenziwa licele elisekela uChabangu eParliamente ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla leMozambique eliphikisayo othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshwanya kenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe sithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Mnumzana Venancio Mondlane utshele abantu abaningi embuthanweni wokumhlangabeza eMaputo ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngomfumfu njalo abalandeli bakhe kumele ba tshengisele emigwaqweni bekhonona ngempumela yalo. Abezindaba beReuters babika ukuba abezomvikela badubule babulala abantu abathathu abatshengisele emigwaqweni namhlanje. Mnumzana Daniel Chapo weFrelimo nguye okuthiwa wanqoba kukhetho lolu osolungenelwe ngumanyano weSADC othi kumele kukhunyiswane umlotha phakathi kwamabandla ancintisa kukhetho lolu. ELeSouth Africa kubika njalo ukuba selingenela kudaba lolu ukuze kube lokuthula eMozambique okuphazamisa amabhizimusi ezansi yezwekazi le-Afrika. Abezomvikela sebabulala abantu abedlula amakhulu angamachumi amabili abasola impumela yokhetho ulolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Uyabonisa ukuthi kulokungazwani okukhulu kakhulu kusuka ekungavumelani ngemphumela yokhetho kutsho khona ukuthi kuzamele kukhulunyiswane ukuphume uhulumende mhlawumbe ongahlanganisa abavele endaweni ezihlukahlukeneyo abeqembeli kusayo lalele nalaphikisayo. Yiyo yodwa indlela engahlenga iMozambique ukuthi ingangeni empini, ingangeni odlameni, ingangeni ekudilikeni kwezenotho lakho konke. Yiyo yodwa indlela engahlenga ukuthi kungafa abantu ukukhulumisana basebenze ndawonye bakhe uhulumende oza kwenza ukuthi bonke babambisane besiya phambili bafake okwaseMozambique phambili hayi okwabo umuntu ngamunye.
Yenxa sikhangela ke siyabona ukuthi iSADC yezama ukuthi ilungise lapha lelizwe leSouth Africa. So ubona zani kodwa kuzaphumani njengoba kulabanye abathi uMondlane Ngxeba ngamlimaza kumbe bamkhahlameze khona ngale.
Ye ithuba likhulu kakhulu nga uqhathanisa la kwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana la laba sebekhona namhlanje. Ngakho ke inhliziyo yazi kabilukhoni kulamathuba amakhulu ukuthi laba bazabe bethunyiwe ukuthi bancedise ukuthi la maqembu axoxisane bangaphumelela. Okukhulu ukuthi bangathatha uhlangothi babe ngabantu abaleqiniso babe ngabantu njalo abazahambisa phambili okweMozambique hayi okwabo. kuqakathekile futhi ukuthi ibandla elibusayo likunanzelele ukuthi banenge abantu abavotela amaqembu abusayo. Kungaphikiswana ngokuthi bawinile yini kumbe abawinanga, kodwa iqiniso yikuthi banenge abantu abavotele labo bantu bewinile bengawinanga. Ngakho-ke bayadingeka embusweni, bayadingeka bebambisana besiya phambili. Akusasebenzi lokuyana ukuthi iqembu leMozambique Frelimo libuse lilodwa. Isimo kasisavumi, ezomnotho kazivumi, ontanga kabavumi, ukubuswa kwelizwe kakuvumi, imiphumela yokhetho njalo kayivumi. Itsho khona ukuthi kumele babambisane besiya phambili.
Ye, siyakhumbula ukuthi iSADC yake yangenela eZimbabwe, kodwa abanye abantu basale bekhonona besithi kanyangazane bebesekela ibandla elibusayo. Sozokwenzakala khona ngani?
Akhona amathuba okuthi kungaba njalo, kusiya ngokuthi ngubani onguyothunyelwe khona ngale. Kodwa-ke akusekhona njalo amathuba okuthi kusengenziwa into enhle, babe befundile kulokho kwabazinsolo kwelaseZimbabwe. Ithuba liba khona lokuthi abantu bakhule engqondweni benze kangcono kulalokho abakwenzileyo emandulo. Akhona njalo amathuba okuthi basengaqhubeka besona njengalokhu bona emandulo. So-ke kuzaya ngabo labo abathunyiweyo kakhulu ukuthi bakhuthele okungakanani ukwenza into enhle eyabantu beMozambique. Kanti-ke futhi okukhulu kakhulu kuya ngabo abantu beMozambique ukuthi yikuphi abakufuna kakhulu. Bangakhangeleli kakhulu kuSADC, bangakhangeleli kakhulu ku-African Union, ku-United Nations, abakhangelele kubo ezinhlizweni zabo. Bafake iMozambique baphambili, bayithande bonke ngendlela efaneleyo, bayigcine, bayilondoloze, ngokuba kabanalo elinye ilizwe. I-SADC aswelizwe labo, ilizwe labo iMozambique.
Umnumzana efidlela Ncube ulandele zombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dewey Studio 7 ekobulawa. Abathenga bethengisa impahla kobulawayo bathi kumnyama phambili ngoba sebebanengi kakhulu emigwaqweni, okwenza bethole inzuzo ephansi kakhulu ngelanga kulokho abakuthengisayo. Bathi akulanto eguqukileyo ngomnyaka omutsha ngoba badonsa nzima. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathengisa okutheni emgwaqweni kobulawayo, ogoqela imbhida, inhlanzi, inhlanyelo, amatamatisi, amakhabe, ulude, ikhabitshi, amabhawuto, izigqoko, izipenete, izipendamlomo lako konke okufunwa nguZulu. Kulabanye njalo abathengisa ezifela emlonyeni, inyama esitshwala lokunye. Ugogo Rachel Chabangu ngomunye owathengisa okutshiyene emgwaqweni edolobheni leli.
Thengisa amazambane amanzi awomileyo, indlubu ezomileyo, imfushwa, amkhomo, konke kholoko, indumba nje le mashuga. Hayi, ungalisele kuhle, kodwa sokuthi ngathola isitoku sokuwoda sibi, hayi ngxenye ngaba ngcono.
Iningi liyakhala lisithi akula mali kulezi nsuku. Unkosikazi Georgina Ncube ngomunye wabo.
Hayi, kunzima kabi. Lo December lo ade simkhangelile, hayi asiphumanga lalutho. Ngapha lama-farmers layo abanye abasincindezelayo ngoba bayasithengisela izinto labo, bephinde bebuye lamaro lawo bezothengisa eceleni kwethu, bethengise bona nge-wholesale price.
Uyakhalala unkosazana Velile Khabo.
Akula nto e-right, akutshintshanga, kutshintshe u-5 ku-4 lapha. Izinto zinzima, izulu liyana kuhle. Number one, siyakubongela sisathola amanzi, kodwa nathengisa amagwili, amagwili asiwatholi, kunzima ukuthi siwathole ngoba izulu liyana. I think ayabola phansi, izulu seline kakhulu.
Kuminyene emgwaqweni okwela abathenga bethengisa impahla abadlephana bebanga abazothenga, unkosikazi Siphiwe Moyo uthi akula ndlela ekhanyayo yokuthengisa impahla emgwaqweni kobulawayo.
Ngabe i-council iyasinanzelela, ikwanisa ukuthi isenze lokuzindawanyanyana okuncane, ithi lapho umuntu ayehleli khona mba kubhadale ngelanga ukuze sibe lani le order, because into evele ngela order ayiyenzi. Kayenzi ngoba enye umuntu uyamthola ehlezi lapho ofuna ukuthengisela khona, umthole ehlezi ethi akula ndawo yomuntu la labe ngifuna ukuthengisa, ngoba siyabe sifuna ukuphila. And nje ama-ages ethu esilabantwana basesebancane, so yeyi kuyinto enzima kakhulu. Uyabukhumbula ukuthi kuyakuthi umuntu ubuye bhekhetareni khonapho.
Umnumzana Kenny Dubelayo othengethengisa emgwaqweni wobulawayo uthi ukugcwala kwabantu ezitaladeni bethengisa kuveza ukuhlupheka kwabo.
Kuslow because iviki yokuvulwa kwezikolo, kodwa sikhangelela ukuthi kuza kuphike. Abaningi emgwaqweni sibaningi because abantu bahluphekile, badinga ukuphila, kodwa awusweli.
Abanye abathenga bethengisa bakhala ngokubhubha kukagogo owayedume kakhulu uRose Nyathi. Wayelwela amalungelo abo. Umngane wakhe unakafarayo uthi akusebenzeki ugogo Rose engasekho.
Ngiwese isikhathi sokungathi sambona kukhulumisa. Mbe uzama usibone ukuthi nafarani sizakutela ngamanzi. But konke siyakubeka kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lesizathu ngakho. Kumele sikuvume kokuba tokakathe sisazobuhlungu.
Owayefundela kwangumanjinela wendizamtshini ekolejini leMiddle State University, unkosazana Tsitsi Siwela, wake wathenga edengisa impahla okweminyaka emihlanu engakatholi umsebenzi.
Ngangithengisa emakethi, ngasebenza okwesikhathi eside, ngithengisa ama-groceries emakethi okwesikhathi eside, selabogogorosi semakethi. Kodwa ngiyabonga ngoba ngagcina lami kwasasisukezwa emgwaqweni. Ngagcina lami sendenhlanhla ngathola umsebenzi njengomuntu ayelesikolo sakhe ethengisa kwaselesikolo. Hhayi, umnyaka omutsha ngawungena-ke kuhle sengisebenza-ke i-airport.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ukhansela Edwin Ndlovu uthi inani labathenga bethengisa likhuphuka nsuku zonke kobulawayo, okwenza kuminyane okwesabekayo.
Abanye kasibazi ukuthi bavelela ngapha, abantu sebesuka kwamanye amadolobho babuye bazohlala bakhempe khonaphana ku-5th Avenue naku-6th Avenue bathengise, osokubangela ukuthi kube le ngcekeza eningi kakhulu ngoba akula zambuzi, akula lapho abagezela khona.
Inhlanganiso ye-Solidarity Center ibika ukuba kulabantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni eZimbabwe abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Ithi abantu laba bathengisa impahla ebiza phose amabhiloni amane US 3.96 billion ngomnyaka. Ngimalesile 7 kobulawayo, igama langu ezwa Jesus Bani.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngezikwelede kulondoloza kwezakhiwo lokunye e-Morning Star DBRS ithi umlilo ovuthayo e-Los Angeles usubhidlize izindlu ezedlula inkulungwane 1100 njalo ulakho ukubhidliza izakhiwo ezifika inkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umlilo lo uqhamuke endaweni ezinhlanu. Umongameli wakele Ukraine umnumzana Zelensky ucela ukuba amazwe achiyeneyo aqhubeke emsekela ukuze ehlule eRussia. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane leMelika, kuqhutshwe umbuthano wokugcina okuvalelisa owake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter eNational Cathedral esigodlweni iWashington DC namuhla, lapho izikhulumi eziningi ezichaze uCarter njengomuntu wabantu owasebenza gadalala ukuthuthukisa impilo kaZulu lalapho esesukile embusweni. Umbuthano lo ungenwe ngabantu abaningi abagoqela abake baba ngomongameli abahlanu ababalisa umnumzana George W. Bush, uBill Clinton, Barack Obama, Donald Trump kanye lomongameli Joe Biden. Yena owethule amazwi ehaya uCarter. Abazukulu bakaCarter lezihlobo labo bethule amazwi kulombuthano. UCarter uzabekwa namuhla eplazini langakibo eGeorgia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe eMelika umnumzana Dan Moyo.
Okokuqala sithi mayuyu kumuli kapresident uCarter. UPresident Carter singathi ngumuntu ophile kumapresident wonke. Nguye ngathi uphile iminyaka edlula bonke ngoba ushone esele 100 years. Amapresident amaningi eza emuva kwakhe bashona. Ilegacy yakhe enkulu engingayisho ngingathi uCarter ube ngumuntu wabantu, ube ngumuntu othanda ukusebenzela umphakathi. And siyabona even i-foundation yakhe yasiza kakhulu ukuthi iqede imikhuhlane eminingi emhlabeni ngoba bekuyinhloso yakhe eyokuthi imikhuhlane ethize ayilwise, and ubesebenzisa i-foundation yakhe for lokho. Umbuso wakhe as upresident siyazi wabamfishane ngoba wabusa for only one term. I-second term yakhe wadliwa kodwa yena ngokwakhe ube li Democrat lamampela engumuntu wabantu.
Ungathi ungomunye wabaholi bemelika abazahlala bekhunjulwa yini embalini yelizwe njengabo George Washington?
Yeah, I think ngingambeka lapho not for ubupresidency bakhe, but sengingathi nje isimo sakhe, the way abe ngakhona, engingathi izenzo sakhe after esephumile kuba ngupresident kube izenzo ezinhle kakhulu, ukuthi ngibona yebo kuyizenzo ezizohlala zikhulunywa, njengoba sazi nje namhlanje singathi yi-federal holiday lapha e-America edeclarewe ngumongameli uBiden in honor of uCarter. So kuyakhombisa ukuba ube ngumuntu okhangelelwa phezulu kakhulu kubaholi be-America.
Simbone kumbuthano wanamuhla ehlanganisa abantu abachiyeneyo abafana labo Obama, Donald Trump, abamabandla omabili ele Democrats ele lama Republicans. Ungathini ngalokho?
Yeah, kuyatshengisa ukuthi ngumuntu obekwazi ukusebenzisana labantu regardless of i-party affiliation. Ngumuntu obengumuntu wabantu njengoba ngithile ekuqaleni, obekwazi ukusebenzisana lemibono ehlukeneyo, obengumuntu olalelayo, ongasiyo othi my way or the highway, but ubengupresident loya ohloniphekayo ekuthini abantu abaningi namanje balokhe besambona njengomuntu okufanelekeleyo ukuthi bamphekezele ehambeni lwakhe esesiye emazulwini.
Umnumzana Dan Moyo ulandela zombusazwe zeMelika ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseVirginia. Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwengeza ngomnyaka esikhathi sokuba uGeneral Valerio Sibanda akhokhele ibutho. Njalo ngeviki ephelileyo ukhethe umkhokheli omutsha wamapholisa uCommissioner General Stephen Mutamba othethe isikhundla sikaCommissioner General Godwin Matanga. Abalandela ezombusazwe bathi ukwenza kukaMnangagwa kuveza ukuba ule njongo yokuqhubeka esesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Okwamanje ukukhefu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF. UDube usungula lengxoxo.
UValerio Sibanda uPhilip uvele lisothe lidala elaqalisa kuzapho kudala ngucommander from kudala abahamba bayatrain eZambia baza kutsho ukuthi hayi wayevele ngomunye wama-instructors. Sibe sesisitsho ukuthi mhlawumbe ngoba yonke into le matrix zangikhona mbe singathi loku kunjwa kwakhona mhlawumbe ngendlela abantu abafuna kusebenze ngayo kwezomvikela lizwe engxeba bona ukuthi yena uPhilip Valerio kungaba nguye umuntu ongafunakala ngesikhathi esithize besadinga lowo mhlawumbe ongamreplace. Mhlawumbe yikho sokwenza ukuthi iminyaka yakhe akhwezelwe nge-one year ngizongazani kuthiwa ngolwezi yikho lapho kuyagcina khona i-contract yakhe. Njalo mhlawumbe uhambisana lokuthi njengoba sokufakwe umthetho omusha wokuthi abantu baretanini mhlawumbe engxeye bengakathi ngqe i-70 years mhlawumbe laba sokusenzela ukuthi ayifikise i-70 years yakhe kuhle ukuthi bengingelashwa lokuthi iminyaka yakhe exactly mngaku sesifikile yini i-70. Nxakade engingafiki mhlawumbe soku-extend ukwenza ukuthi afikise leyo mnyaka. Nxakade sefikile mhlawumbe isizathu yokuthi kuqale kulungisiswe khonokho abakhangela ukuthi bakulungisise kwezomvikelazo. Bengingase sikhangela ngendaba leyane yamapholisa. Umatanga siyamnanzela ukuthi bengakafiki 70 years kodwa kuthiwe ngehle mzwe mihla ukhane valelisa nje sithi hayi sesiya kuba ngumlimi. Kutsho ukuthi mhlawumbe kukhona okungabe laye kumele akwenze angasakwenzanga ngendlela eqondileyo kwasokuthiwa hayi ungcono-ke wehle phansi ngoba sekunanzela ukuthi iminyaka yakhe i-retirement. Ngingase sikhangela umugca lo omutsha ofakiweyo hhayi kayikafiki lanxa kade bemfuna bengaba la kuthi bamengezele iminyaka kodwa kutsho ukuthi kukhona okuthile mhlawumbe abafuna kwenze akade ngakwenzi kuhle basebesithi hayi mana sifake loza siqhubekelisa udaba lolwelo solufuna ukuhambe kuhle.
Yes, awuza kakhulu Dube. Ngena khonapho baba Gawule uyakhuluma uDube ngamafutshane khonapho umphendulo.
UValerio umuntu olembali enhle kakhulu ekusebenzeni ngitsho ukuwathi ephuma ngaphandle kwelizwe esiya kumamishini okuvikela amanye amazwe ngaphandle ubesiyakhokhela ngitsho kumabutho e-United Nations athunyelwa khona ngale wayisiba nguye uyayifika ekhokhele ngitsho la mabutho yabo avelela kobo-America lamanye afike ebe nguye okhokhelayo njalo bamnika imandulo enhle kakhulu ngomsebenzi wakhe awenzayo. Ngokunjalo uVelario ngumuntu olobuciko obukhulu kakhulu ngokuze kukhokhela esibuthweni lapha. Mina ngizichatha ngokuthi i-product yezipra leyana Gibbs. Okuthi nxa ungakhangela indlela alokuza ngayo, iyo amadoda asibili esiwabalayo ukuthi esibuthweni laphana amele echiye umbutho osesimeni esingcono kakhulu. Ngokunjalo lanxa isikhathi sakhe sokuthi sechiye umongameli nxa ekubone kufanele ukuthi hayi mana ngingezelele, kuqakathekile khonoko ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi, ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi, owenza umsebenzi wakhe ngokuphelelisa.
Yenxa sesibuya ke kubaba uMtamba,
uma appointer nguye uma disappointer eyabelezi izathu zakhe ngokuqhutshwa komsebenzi. Ungeke ukuthi qhubeke lokhu sithi hayi umuntu uzaze retire kwesinye isikhathi emsebenzi enjengalana. Kumele nxa usubone engxe kufanele kube lomunye ongane ngenza ngcono kulayina lwana nxa engani ukuthi uyamfaka sibili aqhubeke kuhle enze umsebenzi kuhle.
Hayi siyakuzothola. Kodwa ke baba Dube kulabanye abakhulumayo lapha besithi hayi lapha phela umongameli selungiselele ukuthi aqhubeke esemsebenzini kube ngithi esikhundleni sakhe kuyifaka abantu abathandayo kuphela. Akunjalo tu.
Konoko singeke sikubalekile ngenxa yokuthi anti kupolitiki phela ungeke ube lezifiso ezithile ungalungisanga kuhle esingathi khona khona i-chessboard yakho. I-chessboard lama pieces ukuze kuphume kuhle kumele ama pieces akho afake kuhle ukwenze ukuthi unqobe umdlalo lo ongabudlala. So ngokunjalo ke singeke sikubalekile konoko sinxa sibuyele emuva sikhangela kahle kahle ukuthi eminyakeni emibili edlulileyo kuye kwaba khona ukhongolose webandla elibusayo lapho kuye kwaqokwa khona yena ubaba uValerie ukuthi uzangena kupolitboro nxangaphambanisi abantu bangantu abavungami ukuthi hayi umuntu lo phela usesele kubuthi useselaloku lalok la wasekhitshwa. So ungananzelela ufika phuma ngo-2025 ngolwezi. So kuyabe sokuseduze ukuthi i-conference umbe i-congress liyana ka-2027 i-elective congress la yabe isisondele ngamafitshane uyabe lokhu engingakhohlakali njengokhomanda. So lanxa kungathiwa kukona hayi ku-congress lesi i-elective congress sesimkhetha uba uValerio Sibanda njengoba seretayile uyabe se retired commander defense forces kulula ukuthi abantu bamkhethe bathi hayi lo la siyamfuna ku leadership ku top leadership yebandla. So kodwa ngaphuma ngo-2024 nje wadumela aphume 2024 so kungenzeka ukuthi kuthi hayi lona sesimkhohliwe iminyaka isimbili simthatha abantu sebemkhohliwe but nxa ephume ngesikhathi sokuseduzane ukuthi i-congress ibe khona kulula ukuthi bamkhumbule ngoba siyakunanzela ukuthi kathesi isikhathi esikiso ngase sikhuluma iqiniso abantu abaphezulu sibili abaphethiwe ngabantu abake baba kubuthu. Umongameli la kwaba kubuthu under Zipra waba kubuthu under Zanu wangena vele eqalisa vele ukungena ku-cabinet ngumuntu owayevele empini singakhangela lezo president laye ngumuntu ukuthi kuyavela ukuthi wayevele esempini o-vice president wababili omnye ngukenel omnye ngugeneral so ngabantu kade besempini. So nxa kuyukuthi i-matrix yakhona itsho ukuthi kulomunye okuzamela achiyelwe kumbe kuzamela angene ku-top leadership engumuntu ovela empini u-commander in chief defense forces. Commander defense forces ngumuntu oyabe mkhulu ku-army. So nxa kuyukuthi i-strategy ukuthi uSibanda la asondele kubuseni hayi bakwenze ngendlela eqondileyo kwenza ukuthi nxasephuma lapha sesiba ngu-retired commander kulula ukuthi abantu bamkhumbule bamfake laphana. Then lo replace uMatanga layo ungafica ukuthi laye ngaleso sikhathi mhlawumbe ephuma uzafisa ukuthi aphume la abe ngu-retired commissioner laye nxa befuna ukumfaka futhi embusweni phezulu kulula ngoba uyabe ngumuntu onjani oseke wabamba isikhundla esiphezulu sokuthiwa ngu-commissioner general kulula ukuthi la asondele ekubuseni laphana.
Bala khonapho bagawule
abantu kumele bekwazi ukuthi lanxa bengaze bekhulume bethini kodwa uVelario phela umuntu even umnankaka uthe siba ngupresident umthole vele ekhokhela i-ZNA kulo chiwe ngaphezu kwakhe lapha kodwa waqhubeka wanikwa isicoco senisane sokuba nguye ukhomanda ngokunjalo vele ube khona esibuthweni akumangalisi.
Lapha lizo mnumzana Believe Gawule webandla leZanu PF lo mnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngezokulima. Singeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Icelele bandla le-TCC elikhokhelwa ngosicamfundo Waltman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelelo webandla leli umnumzana Sengezo Chabango. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Mozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshwana kinye uphendukile elizweni kulandela ukubaleka kwakhe. Okwanamhlanje muli yeZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kaNcube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.